Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sathaya sili kwaba amise angathi asakhula asazama ukuthuthukisa kunzima kibi ukuthi babe lezindlela zokuzinika amandla kagetsi.
Ingcwethi ezicubungileyo zomnotho zithi udubo lokusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe luzaphazamisa imizamo yonke yokuthuthukisa umnotho welizwe, ikakhulu ekusebenzeni kwamankampani amafektali lakuhlangothi lwezenjiwayo.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye embini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngele Russia eyokuthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo le-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Abanengi bayalisola inyathela likahulumende likamongameli Mnangagwa lokukhetha umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcinisihlalo wekhomishini ebona lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, ithi isisinda isikwelede eyasithatha iqhelisa isitishi samandla kagetsi esewange Unit 7 le 8 kanye lezokuthenga ugetsi kwamanye amazwe ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-$2 billion. Osaphethe isikhundla somqondisi walinkampani umnumzana Eliab Chikwenere utshele ikomiti yedala lephalamende ebona ngendaba zamandla kagetsi ukuba linkampani iyehluleka ukutholisa uZulu amagetsi eneleyo ngenxa yenhlupho ebhekane lazo ezigoqela ukungahlaliseki kwesindo semali yelizwe, izikwelede, ukwanda kwamakampani amatsha emba amatsha ligugu lokunye. Lokhu sekubangele ukuba indawo eziningi ziswele amagetsi, njalo amanye amabhizimusi lamankampani esevala kumbe ukwehlisa izinga lokusebenza kwawo. Inkampani emba iPlatinum eZimplats ikhuphe umbiko kuyona liviki sithi isiqale uhlelo lokwehlisa inani lezisebenzi zayo ngenxa yomumo wenotho ongamanga kuhle eZimbabwe kanye lokwehla kwentengo zePlatinum. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lengcwethi yecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini.
Ncwadi ilazelele indaba yezesa okubalulekileyo kunekumele sibekwazi kubana ivele lezinyinhlelo eyazibalana labanye amazwe ukubana izabe ithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle. Mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube la magesi amalithwana phezu kwalokho ilizwe umumo welizwe uyakuphucuka mihla ngemihla, ikakhulu sikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlabathi ezingathi mining. Icapacity yezesa yayingathelelanga iba izinga lelo eselikhona kathesi. Lakho futhi ufaka i-demand phezwe ezesa capacity abalayo kathesi. Ngakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela icapacity okuyinto enhle kakhulu. Khangelele futhi kule El Nino eyehlisile amandla amanzi, okunye futhi okwenza kufikele futhi igesi elizweni lakithi.
Pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe?
Kuzatshaya sibili kwaba amise angathi asakhula asazama ukuthuthukisa, kunzima kibi ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi, ikakhulu ekusetshenzisweni kwe-generator kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi. Lokhu kuba nzima kini, kodwa sikhayelele ukuthi abadla kakhulu lamankampani amakhulu alayo ukwanelisa ukuthi bafike kwizinga lokuzifanyela bona awabamandla kathi, ikakhulu nxa sikhayelisa kamthile emayini. Ye, asiwo wonke amamayini ayenza iprofit enkulu, kodwa balawo amandla okuthi bazi afakile ezabo indlela ezamasola farm angacina encodisa lamaso mabhizinisi abancane ngoba abasizo basenze wonke amandla wesikhathi kuyaba lamanye afikelayo abangacina bawathengisela laba abamabhizinisi amancane ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la malutshwane akazisa esilawo.
Kumbiko wabo abezisa bathi balesikwelede esifika ku-$2 billion ukuze kuphathiswe yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela.
Ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye inhlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxeba osomabhizinisi bethu ngoba kuyabe sekusithi ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawo bengasaye yami kuzisa bezenzele okwabo okunjengamasona izesa ibisithengisela amanye amazwe leyo get ekhona yiyo indlela engathi iyaphangisa kodwa yindlela engaletha futhi ubunzima kulawa abavele bekhona abakuba.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethe ecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
The Voice of America.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngele Russia yokuthi kulezi zalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo lele-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Ugatsha lwezomvikela lwake le-Russia luthi abeZimbabwe abalwa bekucele le-Ukraine laba bahlanu njalo luthi ibutho lalo selibulele oyedwa. IRussia ithi njalo amanye amazwe aseAfrika lezi zalwane zawo ezincedisa kubutho le-Ukraine agoqela ele-South Africa, Kenya, Algeria, le-Nigeria. Kuthi aphethe agoqela eMelika, Poland, Romania, iBhilitani lamanye atshiyeneyo. Ithi njalo kusukela ngomnyaka ka-2022 kuqala limpi, abantu abavele kwamanye amazwe bezolwisana layo bekucele le-Ukraine bedlula inkulungwane ezilitshumi 13,387 njalo lithi asebefele kulimpi bazinkulungwane phose eziyisithupha i-5,962. Kodwa iRussia ayichonga ukuthi bakhona yini abakwamanye amazwe abalwa kulimpi bekucelelayo lokuthi bangaki. Umphathintambo obona wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengabambeka ecingweni kanti lonobhala kugatsha lwakhe umnumzana James Manzou kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye empini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini. Iyayisenzeka kungakafiki impi yokuqala yomhlaba wonke jikelele, First World War, ibe kusenzeka kungakafiki impi yomhlaba wonke jikelele yesibili, Second World War, bekusenzeka eVietnam, eSouth America, bekusenzeka eMiddle East, bekusenzeka njalo ezimpini lezi ebe silazo silwela inkululeko. Njalo kuyenzeka namhlanje emazweni wonke lapho kulezimpi khona kulabantu abavile emazweni ahlukahlukeneyo abakuleli cele la kuleli cele. Ngilethemba ngilesiqiniseko sokuthi njengoba bekhona baseceleni le-Ukraine bakhona njalo baseceleni le-Russia. Kusebenza kanjalo vele kulamalanga ezimpini. Umehluko yikuthi i-Russia isuke yabhala kuphela ukuthi kulabantu abavile endaweni ezinje ezinje ezinje. Akusho ukuthi kuyaqala ukwenzeka khona lokhuya. Kuyenzeka vele kuzo zonke izimpi, kukhona kuzo zonke izimpi, bakhona njalo baseceleni laseRussia yona ngokwayo.
Singathi abeZimbabwe laba kuyini okubafuqileyo ukuthi bayebambisana le-Ukraine ekulwisaneni le-Russia? Kungaba yimali kumbe kungaba ngumfutho wokungafuni ukubona elinye ilizwe lihlukuluzwa ngelinye njengalokho kwenziwe i-Ukraine yi-Russia?
Izizathu ezenza ukuthi abantu basuke baye ezimpini babe yilokho okuthiwa yi-mercenaries inengi kakhulu, okunye yinzuzo eyabithenjisiwe kuleyo ndawo ukuthi uma ngingahamba ngiyokulwa kuleyo ndawo ngizazuza okuthile, ngikwazi ukondla abantu bami. Ikakhulu nxa kule ndlala bayasukuma abantu baye ezimpini zona lezo becabanga ukuthi bangazuza okunye okuthile kokondla abantu babo. Okunye yikukholelwa empini kulelo celo yabo siyalijoyina ukuthi lilwela lokho okukholelwayo la ubusuhamba ngena kulelo cele. Kodwa ke njengoba ngishilo amacele omabili abalabo abantu kanjalo, kodwa ke ngobuningi babantu abasuka besiya kulwa ngabafuna inzuzo nje ukuthi mhlambe bangathola ukuthile kokugcina abantu ababa. Abanye sebayojwayela nje vele ukuthi bayabhoda umhlaba wonke bahambe bengena ezimpini esithi ngama professional mercenaries. Ngakho ke akumangalisi lokho esikubona kusenzeka la kulaba beZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungeleza umbusazwe ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa engahlalisekanga ngoba eseswele imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola angamakhulu amane, $454 million. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. UTrump kumele abe sebhadelele imali mhlaka 25 wayenalinyanga, umhlaka 25 wayenalinyanga engakedlule. Lokhu kwenzakala kule minye njalo imibiko ethi umkhankaso kaTrump ususele imali yokukhankasa. Amagqwetha akhe athi kumele athengise enye impahla yakhe ebalisa izakhiwo ukuze athole imali yokubhadala lesi sibambiso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Morengai.
Into esiyibonayo lapha e-politics ziyamelika ikuthi ma ukhuluma izinto eziningi ezingakwanisiki ukubonakala ukuthi zivela ngaziyanga vele abantu be-America bayakukhipha lapho khona ukuthi ukhulume iqiniso. Siyabona umnumzana Trump wayelokhu ekhuluma esithi yena imali elayo iningi ifika layo kuma-$10 billion, but amanye amasesa athi ule-$3 billion. Kathesi ngibona abantu bakhe abaningi abangani bakhe sebephonga uhambiswa ejele ngendaba zona lezi ezoqamba amanga. So kathesi sizabona ngoba bathi bona anti ule-bond leyana owayibhadalayo last week e-$91 million ekamama lwana u-E.G. Carroll, and then kathesi sebefuna ukuthi abhadale $464 million ecela laye i-bond kuma-bank abantu bamncedise okasozacuphe lapha angena khona. But sibona ukuthi konke lokhu ngamanga ngoba sabona izimali zonke owazifundraiser zona for the general election laphana i-$250 million after 2016 laphana yahamba yayasetshenziswa ukuthi ilungise indizamtshina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi.
Kodwa nxa sikhangele lona icala alethweswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthi ule mali engana, ubona kubangelwa yini lokho?
Ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedise ngokukhankasa ngemali asikwazi lathi ngoba siyakwazi ukuthi Trump umnumzana Trump hayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho, and kathesi sesibona ukuthi hayi umthetho onganithiwa simhlasile. Ukuthi bangamnceda abantu abaningi asiyabona ukuthi layo la masupport amaningi, but they have been overstripped uke kudonetha lokho, and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe izimali ze-campaign uza akho. Ukuthi abantu baze belokhu bemvotela na, hhayi into yakhona awungathiwa ayikatshisi ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ikuqalisa kwama-campaign kakaqalise officially ngoba ngama presumptive nominee. So after June laphana sokuchaya ama Congress e-Democratic Party le-Republican Party ayi ngabe sokuhanjwa, yikho sizabona khona iqiniso lonke, and sizabona ukuthi abantu bayabelokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona.
Umnumzana Tim Morengai ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission Umabhalane omkhulu ophethe i-ofisi kaMnangagwa Mnumzana Martin Rushaya wethule umbikolo esithi uReza ukhethe ukuba athathe isikhundla esasibanjwe ngunkosikazi Lois Matanda Moyo okhethwe enyakenye esikhundleni segqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Okwamanje uReza ube ngomunye wabakuhlangothi lwabatshutshisi olwe-National Prosecuting Office. Wazakala kakhulu ngokubophisa abantu abaningi abagoqela uMnumzana Job Sikhala owahlala phose iminyaka emibili eGrubby Maximum Security Prison emelele ukuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela lokunye. Ekhetha uReza uMnangagwa uthe uzakwenelisa ukuvimba inkohlakalo ememetheka ngamandla eZimbabwe evezwe nyakanye inhlanganiso yeTransparent International njengelinye lamazwe elenkohlakalo esabekayo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa wenze okungekho emthethweni ngoba uReza akazi lutho ngokuphathwa kwendaba zenkohlakalo. Abebandla lezanu-PF bona bathi uqondile okwenziwe nguMnangagwa loba isikhundla lesi singabikwanga kumaphephandaba njalo singosomuntu oseleminyaka emine engumahluli edalele High Court. Ophethe isikhundla lesi kumele njalo abe ligqwetha eselisebenze iminyaka eyisikhombisa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele ipinganothi edalele ephalamende kubandla le-CCC lo Mnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba seNsiza South edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Usibanda usungula lingxoxo.
Angiboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama-appointments ayenziwa nguMnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuza ukuthi ekwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama-appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze lami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kuMnangagwa laphana. U-Michael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana loMnangagwa betholakale besiyatshona ejele. Angisakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetsholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngaba ngasiphosani uMalunga, usiphosani mbona ngani?
NgekaMalunga kwaze wasuka engu-Deputy Prosecutor General eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etsholotshwa. So yiyo indlela abe akade epursue ngayo abantu beopposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi ayifane ekhaya hamba uyehlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-Anti-Corruption Commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Ye, Baba Nkomo, uyamuzwa lapho uyakhuluma uSibanda ukuthi lapha vele akula lutho oluzayenzakala. Ikuphonga unikana izikhundla nje ukuthi gapula lawe, kube njalo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lo uMichael Reza ephiwa lesi sikhundla, uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi, njalo ulezithupha zangikhona yini. Ezokufumanisa ukuthi upresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele eqeqetshile kulowo msebenzi. So uthi nasesingama ngendlela ukuthi usebenze kanjani, sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwe leso sikhundla. Ayisikho. Ayinto kona yokucabangela. Sibe sesinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodi kamazwe khonapha eSouthern Africa esebenza eqondane lo msebenzi lowo, esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjalo, esingathi thina umuntu oqondileyo ukuthi athathe lesi sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Angikwazi ukuthi yena uba uSibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases ake enzakala ukuthi yena ukumtshayisa ngovalo kuyikuphi uthi uzabanjwa yini laye eseku corruption ngoba thina umuntu esimfayele lapha simbone ngumuntu oyenelisayo ayikhona mbijana.
Yes, yakuzwa kakhulu ke inkomo kodwa siyawazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni siyana kumele ukuthi nga kule minyaka emine ngujudge njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanda ngena khonapho ke kusitsho ukuthi kambe ukukhulunywa ngkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umuntu angene ngompana ngoba
ukhuluma ngama-qualifications kaReza but ama-qualifications akhe sibili amangalisayo uReza alawo kasiwazi. Okukhona uReza singakayi kuReza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo yiyo yodwa i-commission phose engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcini sihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe le qualification enganani ipho ukuthiwa kuphela uya appointwa ngupresident in consultation after consultation of the committee on standing rules and orders kala ma-qualification nakanye ulukuzeni uReza kangenanga ngama-qualifications uReza ungene nje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho akwenzi amenzele khona okufana nokudrive esuka eHarare siya eCholocho kuya prosecutor uMalunga lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uReza ukuthi sake wa prosecutor civil case umuntu waba convicted simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa akula ndaba ukuthi case yakho ngeassault njengakatenda ibithi kumbe ngeyani as long as kuyi opposition sibisibili hayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nanzi azenzileyo ezimangalisayo.
Ye inkomo uphosa yakugcina khona baba
uSibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo abe sebona ngani ukuthi kona lapha konke okwenzakalayo akula nto azayivuma ukuthi lokhu umuntu wazabuye sithi uJesu wehlile efikele kubandla lezanpiefu sithi nawe uJesu ngeqiniso uba uSibanda uzaphika athi aseJesu lo ngoba yena vele into alayo inzondo ngezanpiefu.
Akekho umuntu kuleli lizwe ongathemba izanupiefu ukuthi hayi izanupiefu nxa ithe lokhu kukholwe yikho ke liqiniso ukuthi izanu ingaba yiyo ethena uJesu nanguyani uyehla hayi kansoze ngukholwe sibili ngoba izanupiefu kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda oemele ipingano tedalele parlamente kubandla le-TCCC lomnumzana Malaki Nkomo owamela isigaba seNsiza South edalele parlamente ekubandla le-ZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa bathi umdeni kaSifelane Ngwenya odabuka esigabeni senduna uNtabeni Elowa Gweru okade ecela usizo lwemali efika inkulungwane eziyisikhombisa zamarands 7,000 rands eyokumthwalela esibhedlela ekhaya kasekho. Bathi usanda kubhubha esibhedlela seJohannesburg lapho abegcinwe khona engelatshwa ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwele South Africa. Ungwenya wahlaselwa ngumngane wakhe izibhedlela kazisemukeli izigulane ezidabuka kwamanye amazwe ezikwele South Africa okungekho emthethweni. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezempilakahle ebezingaphenduli omakhala ekhukhwini. Sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ushonele kusoso lesibhedlela lapha ade engayilathwa khona.
Yes, sizokutwakeka zangathola uncedo esibhedlela lapho kade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba batheka la maphepha okuhlala kule South Africa akutsho ukuthi ungwenya kambe nguye yedwa ugcine ebhekane lezinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela ngawuthola usizo olulo.
Bekunethemba lokuthi ungakuyukuthi ngawo uncedo phela uthola. Nakhona nje intando kaNkulunkulu singesiphiso kodwa ithemba belikhona lokuthi engayilathwa ancediseke ngesikhathi eqala ukungena esibhedlela pho ke aswe yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana lezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi esibhedlela lapha sebekuyiselwe emuva kuthiwe kufuneka izimali upfront. So inkinga mpela sesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lohlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha ikakhulu pregnant women imali zi-demanded upfront njengoba sibona namanje oyisigulane nalo adelimele ngenxa yokuchawa umngane wazogcina se-brain dead njengoba kunje ufe ephihlika khona pha esibhedlela kodwa engalithola usizo.
Yes, ungajoke ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Mkholazi?
Sisaqhubeka sicela ukuncedo kuwona lana ama-account details asekhulethayo esilayo i-statement asisibhalile silama-account ama-account numbers asekhulethayo sengingayibiza-ke manje i-account number le number ka kadadewabo kamuyi 079-679-1843 bala wethu uPrecious Sibanda 071-064-8167 nakimi besebengasondelela ku 073-984-0241.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumele senhlaniso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7, linjani Studio 7, lo ngiyalibingelela uMilton Nkomo ntaboka lesigabeni senkaye ntaboka enkofudo bingelela bonke izihlobo zabo malumama osalavo lo salangithoni bonke nje labo makhelwane ngibingelela ngegama lenkosi libingelela ngegama lenkosi ngiyabonga Studio 7.
Salibonani ma Studio 7 ninjani mthembu ozithembayo nisejwane eChurutshu hayi ngiyabonga ngizwa abantu mabekhuluma lapha ngamajaha la ngobuselo sobukhona bathi yindlala ayisiyondlala le hayi umthetho uyalekha uhulumende kaqinisa umthetho into zikhona ukudla kukhona siyile yebo indlala ikhona kodwa kayisiyo lana indlala enzima kakhulu yalana indlala esayibona ngesikhathi umgabe esabusa indlala yayinzima kakhulu kodwa kabusela kawuzange kube khona njengalobo bukhona kathesi. So sicela ukuthi uhulumende nabangaqinisa umthetho maye ngaqinisa umthetho sizazibambela ngezandla zethu amasela sizazibambela sizenzela njalo sicela ukuthi angasibophi. Ngiyabonga.
Ya hayi bukhulu ubunzima kuleli lizwe esiphila kulo since sazalwa thina abanye sibuswa ngama Mandofa. Ay kunzima bafowethu abantu abanenhliziyo ezimbi abantu abangacabangeli abanye abantu yazi lo mhlobo lo unenhliziyo ezimbi and awone big vision umhlobo one small vision ofuna ukudla wodwa ofuna ukuzenzela wona nabantwana babo ayi sasadubeka kuleli lizwe ayi siyacela abantu bakithi asivoteleni ibandla elisha ngoba kunini iminyaka emingaki sibuswa ngamandofa kubonakala ukuthi benzani okwaba kubulala ilizwe nje kuphela ama small vision abo lawo.
Studio 7, Studio 7 sanibonani ngithuma laphana elibhali sanibonani basakazi bethu hayi sokusimangaza ke manje ukuthi sibesitshele ukuthi khona akusela kudla eziphaleni enough upresident bekhuluma ukuthi ukudla kuningi kakhulu iZimbabwe ichayile inala bekhuluma manga umuntu omdala thina sifuna ukudla thina ngala inkomo labo thuma laphana kobulawa lapha ngeke likhulume into engenamsebenzi khulumani ngokuthi linikeze abantu ukudla angithi lisigijimele uye eParliament lifuna khona lokho sifuna ukudla lingazo sitshela itourism lapha ukuthi uthi awudla ulutshwane lisebenzani manje indlala le ibonwe ngumuntu wonke kudala futhi igovernment ilungiselele anti bathe balenhlelo omalaki yizo esizifuna ungasitshela ukuthi akusela kudla sifuna ukudla thina la eZimbabwe.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi iZimbabwe yethu le hayi vele asakujabuleli lokuthi nje kuthiwe yikhanti sokuphonga ukukhulunywa uthi uhulumende akulaza hulumende kuphela kuphonga ukuthiwa hulumende akulala oko aku kanye lokuthi kulo hulumende kupho ngukhulunywa kuphela kula ncedo phela uhulumende kade unceda ngani njengoba ngala ancedisa ibantu amanye amazwe ayauhulumende sibabona bencedisa abantu ba manje owethu lowo yena ubhizi ngokukhangela abantu ukuthi benzani bathathela khonokho abala kulokuthi abancedise hayi laba hayi abalunganga la hayi shame hayi laba hayi hayi madoda lini elibavotelayo le mbeli eligqoka izikipa zangkona aichana ndako loku kuyasilambisa kuyasihluphekisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Okwa namhlanje silu gqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.